mazani lomntana akho ayayibalisa njalo entatha kusemathuni edingablawo mama uthe mazani lomntana akho ayayibalisa njalo entatha kusemathuni edingablawo mama Mazani London ago ayabalisa njalo entatha kusemathuni edingablawo mama Masakumbula wandwa kutatimtwala ya katati kwa masaka